ngoba vele kusala sithi ukukhona okuqhakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenze kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi babakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathonjiweyo?
Okujayele ukuvama ukwenzakala amazwe la amabili iRussia lePalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisana beminyaka leminyaka, kodwa ngaphezulu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke, sithembise kungaba neno sibethemba ukuthi ukukhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ngathi izinto sikhulekele ukuthi kuthinte sizi, ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabanjala abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isitho sethu kube khona kuhlama okukhulumisiwe siphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi amathuba akhona abizikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers wa-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yiyo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kubelesi qiniseko isivumelano senokho sikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitaphose bangenele wa-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo lezo ziyahlupha. Bangazikhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba abanye amazwe, but sikethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye le-South Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke. So singaphazamiseka nje endleni eziningi, ngoba into ezinengizela khona ngayo lapho isithoko i-South Africa esengeyinabanye, kodwa nendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala ezimbabwe singaphazamiseka.